Endabeni zethu lamhlanje lelo Mike Hobe abalwa impi yenkululeko bafuna ukuthi umuntu ofisa ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe abe leminyaka engamachumi amahlanu lambili 52 hatshe ngamachumi amane 40. Amankampani agaya umumbu lokunye okuthiyeneyo anjenge-National Foods athi asivale masekitali ngenxa yokusilela ngomumbu. Abantu abadinga ukwelatshwa esibhedlela bathi amadokotela ayala ukubelapha ngoba akhalala umsebenzi. Kulungiselelwa ukungcwatshwa kukamnumzana George H.W. Bush owayengumongameli wakwelemelika obhubhe ngeviki ephelileyo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha sixoxa ngokwethulwe ngabalwa impi yenkululeko abathi bafuna ukuthi umuntu okumele abe ngumongameli eZimbabwe abe leminyaka engamachumi amahlanu lambili kusiya phezulu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Lingakhudwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-6:30 ntambama la ngo-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave.